umkhuhlane bayazama kakhulu ukuthi bawufake endaweni eziningi noma ngitshela lakumabona kude bezama ukuthi bakhumbuze abantu ukuthi kulo mkhuhlane ofana nalowo. Kodwa eqinisweni engikubonileyo abantu abaningi ngapha bayahamba nje ngokufanayo, angiboni itshintsho olukhona. Nxa sikhangela endaweni zokuhamba ngoba abantu basazihambela ngendlela efanayo. Lama measures awekho ama-measures engiwabona phakathi kwelizwe senziwa atshengisela kakhulu ukuthi kulento enjalo eyenzakalayo. Engikubonileyo nje emalangeni edluleyo ukuthi abantu abangenayo abavela phandle kwelizwe yibo nje abantu abathi ngokufika kwakho ikakhulukazi abantu laba bebevele emazweni abala kwechina noma mhlawumbe ngithi ku-Asia Pacific, yilapho okufika khona ukuthi baba nezinto abazenziwayo noma bayaspreya ngokwabajaphi ukuthi babeziqhikiza ukuthi akekho ozongena mhlawumbe abe lomthelelo ozabe khona noma abe le gciwane angaletha phakathi kwelizwe.
Manje abasuka emazweni besiya ekhaya, usuke wezwa yini ukuthi bona uhambo lwabo lubanjani?
Abasuka ngapha besemakhaya angikakezwa. Ngithemba ukuthi umuntu ongathi usadwa kuvela ekhaya okwakathesi ngithemba uzayikhathi khonapho. Abasuka emazweni engikuzileyo noma engathi esikubonayo asiboni kufanele. Ngibona ngathi umehluko kakhulu abantu ababevelela endaweni yaseChina yilapho ngathi kukhangelwa kakhulu ukuthi ngabantu abanjani noma mhlawumbe kukhona yini ongabe phatheke ngalesi sifo. Kodwa-ke abanye abavelela ngapho kufanele European region besiya ekhaya ikakhulukazi endaweni yakithi kwele Africa akula kuningi engikubonileyo kusenziwa noma ngathi imicingile eminingi isenziwa ngoba ngiyabona nje abantu ezivumela ezisemtshineni ezifana labo-OR Tambo ezifana labo-Joshua Mkabuko bephuma bezingenela nje ekhaya kungelashuba.
Kodwa wena ubona njani nxa umkhuhlane lo ungaqhamuka elizweni leZimbabwe?
Kungumthandazo wethu omkhulu kakhulu lo babugande ukuthi umkhuhlane lo ungafinyelela elizwe lakithi. Kuyukathesi nje singakaze sibale nje indaba yalo umkhuhlane we-corona esikhangelane lawo. Ilizwe lakithi lisase lengqinamba yezinto eziningi esikhangelane lazo ezisehlulayo ukuthi size laphe. Imikhuhlane yethu ekhona nje phakathi kwelizwe isasehlula ngenxa yokuthi isimo sezempilakahle asimanga kuhle. So nxa singafika laphana kwelakithi ngibone ngathi akufanelanga abantu sisayenja sithi umphindi. Asikhulume iqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu.